kuyinto elihlala sikhala ngayo siyikhalela kakhulu ukuthi yenzeke leyo kwenzela ukuthi nginanzelele ukuthi indaba le ye-Kings Leaguers Day ukuthi ibe yi-holiday kulento eziningi kakhulu engizinanzeleleyo engihleli ngizinanzelela futhi ukuthi ungananzelela lolu suku lolu abantu malufika bayahlangana bonke bakhohlwe ngezimpi zonke lezi abahlala bexabana ngazo ngananzelela eZimbabwe abantu bahleli besilwa njalo nje ngendaba zamapolitiki kodwa uma kufika lolu suku umfundisi uizanu yini siyakubeka esayidini sifokase kulo lolu suku okukhomba khona ukuthi nhlalo kaba yiholiday ngicabanga ukuthi kungakhobeka amanxeba amaningi kakhulu uma kufika lolu suku. So inkinga futhi enginanzelela lapha yokuthi yokufanele ukuthi ma lolu suku lupropose kuhulumeni lungabanjwa kunono kakhulu mbe lubanjwe ngabafundisi ma besiyasicelela ukuthi kube yiholiday kumbeni abantu bomdabu ngoba nginanzelela ukuthi manje ngibona sokulabanye osopolitika sebelupusha sengathi badinga amavoti ngalo okuzayenzela ukuthi into yethu igcine ifeyila kakhulu sengathi kumbeni bakhona abanye abafuna ukudla ngalo lolu suku.
Mfundisi nathi udaba ngamafutshane bakho
ndomuhle kodwa-ke kumele sicabange ukuthi nxa kungenziwa lokhu kuzavusa umbuso ukuthi kambe kudingakali yini ukuthi kube lamalanga amanye amakhosi ngathi engxenye sithi amarosi lathi ayesesifuno lethu ilanga lethu abangala besitonga lawo besesifune lethu ilanga ngakho bebona ukuthi kumele kube le national discussion kuxoxiswane ukuthi iwaphi amakhosi esiwabona ukuthi yibo ababeka isisekelo sesizwe sethu esithi namhlanje iZimbabwe iwaphi lawa makhosi okumele ahlonitshwe njalo iwaphi amalanga angabekwa eceleni ukwenzela ukuthi abe ngamalanga ekhefu njalo kungenziwa nje ukuthi kube lilanga lekhefu kodwa kumele ukuthi lizwe lonke jikelele likhangele leli langa njalo kwenziwa izinto ezithize ezizaletha ukuthi abantu bakhumbule njalo bahloniphe lelo langa.
Ye, khonapho ke mathe kuyakhuluma umfundisi uthi phela kungaqalwa lokhu abanye bazangena.
Ngiyabuza ubaba ubaba uHuseni ukhuluma umqondo omuhle kakhulu ungananzelela ukuthi eSouth Africa bakunanzelela usuku lweSouth Africa lolothiwa Heritage Day laqala luyi-King Shaka Day kodwa bakunanzelela ukuthi kunamanye amakhosi into naleyo ikhulumayo. So mina ngicabanga ukuthi makuthe kwahlala phansi kakhulu amakhosi akithi abone ukuthi kanti amaqhawe yiwaphi kungabizwa kumbe mhlawumbe kuthiwe i-Heritage Day. So nxa kwi-Heritage Day sokuzakwazi ukuthi wena mhla we-Heritage Day wena iliphi iqhawe olikhumbulayo manga ukuthi kumbe ucabanga ukukhumbula umango ngokuthi kuntule kumbubani kodwa mazi ukuthi i-Heritage Day yabo sibhokele bonke abantu angazi kunjani khonapho kodwa lona kuyadingakala lolu suku lolu oyolokukhumbula amakhosi ethu awumdaba.
Mfundisi khonapho-ke
ingagoqela wonke umuntu njalo iyenza ukuthi ilizwe likhangele ukudabuka kwethu lokuthi ngobani abasinceda ukuthi size sibe lalesi sizwe kugoqele wonke umuntu ngoba siyabe sibalekele ukuthi abanye ezinye izizwe emaceleni lo lalozi athi hayi mina amakhosi ama abekwe eceleni athiywe eceleni njalo kuyabe kumele kube ludaba izinduna ezingahlala phansi zike ziluxoxe zibonisane la so zibe yingxenye yokukhulunywa kwale ndaba.
Ye, phosela kucina mathi
into esihlala sikhala ngayo siyikhalela kakhulu ukuthi yenzeke leyo kwenzela ukuthi nginanzelele ukuthi indaba le ye-Kings Leaguers Day ukuthi ibe yi-holiday kulento eziningi kakhulu engizinanzeleleyo engihleli ngizinanzelela futhi ukuthi ungananzelela lolu suku lolu abantu malufika bayahlangana bonke bakhohlwe ngezimpi zonke lezi abahlala bexabana ngazo ngananzelela eZimbabwe abantu bahleli besilwa njalo nje ngendaba zamapolitiki kodwa uma kufika lolu suku umfundisi uizanu yini siyakubeka esayidini.
Ngiyathemba ukuthi ngesikhathi esizayo engxenye umnyaka ozayo indaba kumele ifuqele iye phezulu kuphalamende kaludasi sibe nde-Heritage Day engagoqela wonke umuntu.